Okwamanje sebetshaya isilogani abatsha kubandla lezanu-PF esithi umnangagwa kumele ancintise kukhetho ngomnyaka ka-2028 loba isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi akumelanga umuntu edlulise iminyaka eyisitshiyangalombili esesikhundleni. Isikhulumeli sebandla lezanu-PF umnumzana Farai Marapira uthi kabakakhulumisani ngodaba lolu, kodwa wonke umuntu ulelungelo lokukhankasela ukuba umnangagwa abuyele esikhundleni.
What we do as ZANU-PF is we pander to the whims of the people. If the people want that change, and if the people communicate that, then there will be those changes. Understand that the laws and the constitution and the democracy is about reflecting the will of the people. If the people want that, then they'll have a referendum. If they do not want that, then we are just going to continue with the constitution as it is.
Ukukhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZipra Veterans Association, umnumzana Pastor Magwizi uthi kumele umbuzo wabelwano yatsho ukuthi umnangagwa abuse aze agugele eofisini.
Ngomuntu engazazama ukukhampenela for 2028, but i-2028 yabona kubangakafiki izinto zezizizi inasendawon abantu bonke babele ukuthila elizwe singafinyeke kuxokozela njengamazipu. But umbuso wokuzivuthanisela vele athi ngowokuzivuthanisela sefanaya nokade kukhona kwamgabe wathi wagcina ngazathi sisiyangena kudinafa lawona lowo ungayenza khona lokho ngoba sokushebhekile vele okuna kwezinto zangkhona ezenzakalayo ngoba nangokuthathwa kwamandla olegislator sifakwa yokwenzakala kwezinto kuthi ukukhomba khona lapho ukuthi khona kwesi sikhathi abantu bayefuna ukuthi baqhubekise imbusoke kuze kube laphakathi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ukhuza imihlolo ngokufiswa libandla elibusayo.
Sibona kusenzakala into ebisenziwa ngumgabe, into ekade isenziwa ngumgabe bekuthi ama-youth kubuye lalo uphiko lwabomama uze sekuthiwa hhayi vele sesim-endosile umgabe. Yikho esikubonayo khona lokhu kusenzakala. Futhi into emangalisayo yokuthi umnangagwa akalazo yini inhloni zokuthi kubonakale ukuthi akula new dispensation abeyenza even ikhu ukuthi uzenzele wayezenzela yena yedwa. Njalo kutho ukuthi sokuhle kuzitsho khonokho ukuthi ubesimbala ukuthi khona i-term of office yakhiphekile, kodwa ngenye indlela kutho ukuthi uqalela phansi. Kuyinto edanisayo kakhulu lokho bakuduka.
Ubona nganofisa ukufela ehhofisini kumbe kuyini lapho okwenzakala?
Iye vele ufuna ukufela ehhofisini. Sesike sakutho ukuthi ukungalungiswa kwendaba egugu rawundi kuzakwenza izinto eziningi kakhulu eziyangisayo zisenziwa yizanu, zisenziwa ngomnanga. Kutho ukuthi ngenye indlela naye ufuna ukuphuma njengomgabe. Manje asazi ukuthi ngubani ozamkhipha njengomgabe ngoba yena nguye okhipha abanye njengomgabe.
Mfundo Love Momaduku ingcwethi kwezemithetho njalo okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly uthi akulunganga okwenziwa libandla le-ZANU-PF.
This idea of a third term is totally undemocratic and ought not be pursued because there are very good reasons, not just in Zimbabwe but all over the world, where presidential terms or in fact terms of offices are limited to two terms. It would be to be very retrogressive in our country because we used to have a constitution that didn't limit the number of terms a person could serve as president.
Banengi abathi kubi kakhulu okwenziwa libandla elibusayo loba kusekelwa ngamalunga ebandla leli. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Gibbs Dube.